sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 5 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Cyril Ramaphosa wakele South Africa namuhla wethule okusemthethweni iviyo labalindi bemingcele yonke eyokungena elizweni lakhe.
Sesibekezelele kakhulu ngomkhuba omubi oyenzakala emachinini la, ngelokuthi ngama-investors yikuvika nje ngokuthi kudalwa imisebenzi, kodwa umbuzo usekuthini kuze kube nini kuqhubeka kakhulu.
Abenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions vakhala omkhulu umkhosi ngokwanda kwengozi ezenzakala emsebenzini kakhulu emankampanini awomsebenzi wezemigodi. IZimbabwe imanyelele lamanye amazwe ekunanzela usuku lwababalisi emhlabeni jikelele ele International Teachers Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozuzwa kulumsakazo. Umongameli Cyril Ramaphosa wakele South Africa namuhla wethule okusemthethweni iviyo labalindi bemingcele yonke yokungena elizweni lakhe ele South Africa lenza lokhu ngesikhathi kucatshangelwa ukuba abantu abaningi balakho ukubalekela kulelo lizwe kulandela ukhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe olulempumela ephikiswa libandla le-Citizens Coalition for Change lamanye. Uthuso Khumalo usiphala ludaba SMSina kwele South Africa.
Esethula iviyo labalindi bomngcele laba emsina, uRamaphosa uthe ukulindwa komngcele kuyinto eqakatheke kakhulu kwezokuphepha kwelizwe. Ukhuthaze bonke abafuna ukungena kwele South Africa ukuthi bangene ngokusemthethweni hatshi ngokufohla. uRamaphosa owethulela inkulumo ngemva komhlangano awuqhubela umongameli Emmerson Mnangagwa emngceleni weBedbridge uthe bobabili bavumelene ukuthi iqakathekile imizamo yokuvikelwa kwamazwe nokungena kwabantu elizweni ngokusemthethweni.
And through that brief meeting, we confirmed indeed that both of us as countries
sivumelane ukuthi amazwe ethu kufuze ahlalisane ngokuthula lezizalwane zamazwe ethu ziphile zingesabi lutho.
We seek a better life for all our people, free from fear and want.
Leli viyo elilamandla alingana leviyo lamabutho lamapolisa lizaqapha imingcele yelizwe lisebenzisa abalindi ngenhloso yokunqabela ukungena kwabantu lempahla elizweni okungekho emthethweni. Yiziphathamandla zaleli viyo njalo ezilawula ukungena lokuphuma kwabantu endaweni esemthethweni. Ugatsha lwendaba zasekhaya lona luzabhekana nalabo asebengenile elizweni kanye lokupha abahlali bakwele South Africa incwadi zonke abazidinga empilweni. Ukugcwala kwezalwane zakwamanye amazwe ezingene kwele South Africa ngokungekho emthethweni sekuvuse intukuthelo enkulu ezakhamizi zibethesa umlando wokweba imisebenzi nokudala amacala. Kucatshangelwa ukuba abantu abaningi bakwele Zimbabwe balakho ukubalekela kwele South Africa kulandela ukhetho olwempumela ephikiswa libandla ele-Citizens Coalition for Change lamanye. URamaphosa ngumunye wenkokheli enhlanganiso ye-Southern African Development abenzele uMnangagwa amhlophe kusanda kuqhutshwa ukhetho eZimbabwe ngoNcwabakazi. Abantu abaningi bayakusola kakhulu lokhu njalo i-CCC ithi ifisa ukuba kuqhutshwe olunye ukhetho lonyaka. Isizalwa seZimbabwe njalo umgcini ihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bayemukela ukwethulwa kwaleli viyo kodwa akusiyo impendulo yokuqeda uhlupho lwabeZimbabwe abangena kwele South Africa ngokungekho emthethweni.
Kumele kulungisiswe umnotho wasemazweni angomakhelwane ukwenzela ukuthi abantu bengabuyi ngendlela ezingekho emthethweni, ngoba siyakwazi sonke ukuthi isizathu sokuthi abantu babuye kwele ningizimu Afrika yikuthi umnotho emazweni ongomakhelwana uphansi kakhulu.
Iningi lezalwane zakwele South Africa selimukele ngenjabulo kwethulwa kwabalindi bomngcele besithi lokhu kuzaqeda uhlupho lokuminywa ngabantu bokuza elizweni labo. Kodwa ke sinye sizalwane zakwele South Africa ubona ukuqoqo kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum umnumzana Freeman Bengu uthi kayikho into eza kwenziwa ilenviyo.
Into esiyicelayo ukuthi ugovernment makafake amasoja emabhodini wase-South Africa. And amasoja awafakayo kuba amasoja amasha aphuma ku-training abantu abangakabi corrupted, abantu abaneqiniso abazosebenzela i-South Africa right.
Kodwa-ke umsekeli kasikomichi okhokhela iviyo le-Border Management Authority umnumzana Stephen Van Niel uthi kuzabe sekulomehluko omkhulu kakhulu kusiyaphela umnyaka ogcweleyo.
If it is nxa kusitsho ukuthi sichithe isikhathi esiningi sibopha abangena elizweni ongekho emthethweni, siza kwenza loba nje kungayisiwo wodwa umsebenzi wethu.
Ufanele uthi ngaphandle kokuvimba abangena elizweni ongekho emthethweni, baza kwenza ukungena nokuphuma kwabantu elizweni kube lula ikakhulu ngesikhathi samakhefu. Ngimele Studio 7 eMessina kwele South Africa, ngimuthuso Khumalo.
Abenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions bakhala omkhulu umkhosi ngokanda kwezingozi ezenzakala emisebenzini ikakhulu emankampanini awomsebenzi wezemigodi besithi ilungelo lezisebenzi kanye lesisekelo sombuso kasilandelwa. Lokhu kuphuma ngemva kwengozi emigodini etshiyeneyo esezibulele abantu abanengi zatshiya njalo abanye bekhubazekile. Bathi lokho kuvame endaweni ezifana lewange lapho inengi lesithi abaqhathi abayalihlukumeza ngokulichaya ngenxa bengazwani elimini kwethula unokuthaba Dlamini.
Bekuhlafunwa indaba ezichiyeneyo namhla eVictoria Falls emhlanganweni wezisebenzi oqoqwe ngabe National Social Security Authority lapho obekulabamele uhulumende kanye lamankampani azimeleyo. Bebexoxisana ngendlela zokwehlisa ingozi emisebenzini, iholo lezisebenzi kanye lokukhahlanyezwa kwezisebenzi ngabadabuka kwele China abalamankampani eZimbabwe. Inhlanganiso yeZCTU ithi kumele kube lilihlo likahulumende lokhu. Umqali walendaba kube ngumongameli walenhlanganiso unkosikazi Florence Taruvinga otshele umphathi ntambo kahulumende obona ngenswelo zikaZulu lezisebenzi olwe Public Service Labor and Social Welfare umnumzana July Moyo kanye lendlu yonke kulumhlangano ukuba okwenzakala kumankampani abadabuka kwele China kudinga ukuthathelwa inyathelo.
We have become so tolerant of wrong practices taking place in the so-called investment operating workplaces and even in the mining sector in Zimbabwe, and all in the name of employment creation at the expense of workers' lives in Zimbabwe.
Sibekezelele kakhulu ngomkhuba omubi oyenzakala emachineni la ngelokuthi ngama investors yikuvika nje ngokuthi kudalwa imisebenzi, kodwa umbuzo usekuthini kuze kube nini kuqhubeka kanje.
Inkulumo kaTaruvinga igcizelelwe njalo ngumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele walinhlanganiso othi umthetho kawujezise abantu laba ngoba imibiko yokwephulwa kwelungelo lezisebenzi lezilibikwa phose viki zonke ikakhulu kulabo abemba amalahle igolide lokunye.
Sibona ukuthi uhulumende kaqinisa ama inspection site. Lo tholakale ephula umthetho akufanele abahlangane lomthetho. Singakhangela ukuthi lo muntu uvelela kuliphe icele lelizwe kumbe lomhlaba. So kas apply umthetho ngokufana nayo, singakhangela ukuthi umuntu omnyama ngumuntu omhlophe umuntu silobuhlobo laye.
Phezu kwalokhu unkosikazi Taruvinga ukhala ngezinga lokwehla kwemiholo yezisebenzi kanye lokuwa kwesisindo semali yakuleli, athi sekunqunule izisebenzi kanye lalaba abamampentsheni athi basebuyangeni.
The issues of salary erosion, the issues of wages are continuing to be most of the issues that are causing mental stress within the constituency that I represent.
It is our continued plea that we make sure workers in Zimbabwe are treated with decency and dignity, even when it comes to the remuneration.
Indaba zokugugudeka kweholo ziqhubeka kusiba yizo ezidala umkhuhlane wengqondo kuzisebenzi esizimeleyo. Siyaqhubeka sicela ukuba izisebenzi lezi ziphathwe ngembeko langenhlonipho laseholweni labo.
Kodwa evula lomhlangano umoyo kaphendulanga izikhalazo lezi uthe ulokudana okukhulu ngezinga lengozi ezibikwa emisebenzini athi kunje kuphenyo olwavezwa ngoncwabakazi sokwafa abedlula amathumi amathathu engozini zemisebenzini kwalimala njalo abedlulwa inkulungwane ezimbili phezukwenani leli kumalanga ambalwa kubhubhe njalo otsheketsha abedlula ithumi kwalimala abanye kulandela ukudilikelwa lunxiwa lomgodi eche kuthi besengba igolide umoyo uthi lokhu kufuze kuthathelwe inyathelo.
It does not matter whether somebody has died because of cyclone Idai or COVID-19 or somebody has died because a mine has collapsed or there has been an accident at work. We were collecting these figures and these figures indicate to us the size of the pandemic.
Akukhethi lokhu ukuthi umuntu ubulewe yisiphepho, ugubhane, umgodi umdilikele kumbe kube lengozi emsebenzini. Amanani la asitshengisa inziki yohlupho esiphakathi kwayo. Njalo siqhubeka silahlekelwa ngabantu abathwele umsebenzi omkhulu elizweni.
Ukuvikela lezi ngozi, umholi wenkampani yekhaya cement umnumzana Innocent Chikwata uthi ingalo yomthetho kufuze yelulwe.
Umuntu kumele fike esikhathini sokuba akwazi ukuthi kuvele kumele ayenze njalo. Kodwa esikhathini esiningi ukuthi umuntu efike esikhathini senesi kuyabe kumele imithetho ingane yacina eyenza ukuthi abantu belandele khonokho kuyabe kutshiwo.
Ezinye izikhulumi zigcizelele njalo ekukhuthazeni uhulumende ukuba apasise umthetho ozavumela inhlanganiso ezifana le-ZCTU ukuba zifinyelele loba kuyiphi indawo ziphenya ngokuhluza izinga lokuphathwa kwezisebenzi kanye lezembatho abaziphiwayo. Kukhuthaze njalo ukuba uhulumende akwenze lokhu ngokuphangisa ukuze kwehliswe ingozi zokulimala emsebenzini. Umhlangano lo uzaqhutshwa kusasa lapho kuzalotshelwana njalo impumela yokwenza kwenzakala kusasa ukuze kusindiswe impilo yezisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
IZimbabwe imanyene lamanye amazwe ekunanzeni usuku lwababalisi emhlakebeni jikelele olwe International Teachers Day. Lokhu kwenziwa ngesikhathi ilizwe lelahlekelwa ngababalisi abaningi abaphuma elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Ababalisi laba bakhala ngeholo eliphansi. Ekuhlaziyeni lolu daba, umnumzana Love Joyce Banda omela amalungelo ababalisi ephansi kwenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union Zimbabwe PTUZ uxoxa le-Studio 7 ecingweni ese-Inyathi.
Usuku lolu lusuku oluqakathekileyo esikhangele ukuthi njengelizwe sibone umsebenzi, sitshengise umsebenzi oyenziwa ngababalisi ezikolo. Singakhangela ababalisi badlala indima enkulu kakhulu ekukhuliseni isizwe. So thina njengababalisi siyaluqakathekisa kakhulu, kodwa luza ngesikhathi singathi thina njengabakwalisi beZimbabwe esikhala khona kakhulu ngokungaqakathekiswa njengababalisi ngohulumende lomuntu osikhathile.
Ukukhala kwenu lokhu sekule minyaka kusenzakala, libona ngani ukukhala lokhu kuyezwakala na?
Esikukhangelayo ukuthi singeke sebela ukukhala, kufanele siyesekhala sincenga lo hulumende ukuthi azwe ukukhala kwethu. Ngeke sebela ukube sikhuluma ngendlela ababalisi abasebenza ngayo, ngendlela ababalisi abaphathwa ngayo, ngendlela ababalisi abahola ngayo. Kufanele sibe lokhu ekhuluma, sidinga ukuthi umkhathi wethu asizwisise. Singananzelela esingathina kule nkokhelo ezintsha ezisanda kungena, labo siyabe protestala ngesembo ukuthi kuyenzakala ukukhala kwethu lokhu kuze kuzwakala.
Ezintweni elikhala ngazo okungaba kumqoka kakhulu yikuyini?
Okokuqala esikhala ngabo yikuthi iholo lababalisi likhuphulwe kulapha elibona, yikho okokuqala. Sikhangele njalo esingathi thina ngama-conditions of ezinzi ababalisi ezikolo, ungakhangela ezikolo ababalisi basebenza nzima besinika abafundi abaningi kunenani leli elikhangelele ukuthi balifundise. Kulamatitha angekho ezikolo ahleziyo abaqedayo ezikolo, sikhangele ukuthi labo njengababalisi engathi bengaqhatshwa nguhulumende ukwenzela ukuthi uhlupho lolu lokuswelakala kwababalisi lilungiswe. Okunye njalo sikhangela ukuthi ababalisi abaningi basebenza khatshana nezindlu zabo. So besifisa ukuthi lokhu ngabe kuyazilisiswa ababalisi benelithi ukusebenza lapho kulezimuli zabo ukwenzisa kungabi lokunekela kwemikhuhlane, kungabi lokuthwala nzima njengoba sikhangela inkonomo elizwe ukuthi imali ababalisi abayiholayo kuyayeneli ukuthi baziphilile kahle. Yize izithalazo zethu ukuthi hhayi uhulumende kapheze iholo lezi alingizezile le ndlela nje ethathwa ngayo ababalisi engathi uhulumende ngalingisa. Kuqakathekile umbalisi njengakudala sikhangele ukuthi umbalisi nguye singathi gosa isizwe, umbalisi nguye oyenza ukuthi umuntu abe yilokhu ayikhokha empilweni.
Sikhula abantu abaningi babefisa ukuthi babe ngababalisi. Ukuba lababalisi abalutshwane elizweni lokhu kungabe kubangelwa kuyini?
Singananzelela ababalisi abaningi sebetshiya umsebenzi besiya kwamanye amazwe ngenxa yokuthi ukusebenza lapha eZimbabwe imali abayiholayo isiphansi kakhulu. Isisindo sabo njengababalisi namhlanje sakhangelwa njengakudala ukuthi wonke umuntu wayekwazi ukuthi nangiyami umbalisi, umbalisi wayekhanya wayeqakathekiswa kakhulu esizweni. Kodwa singakhangela khathesi umbalisi sekhangelwa njengento ephansi kulabo bonke.
Lo ngumnumzana Lovejoy Sibanda omela amalungelo ababalisi ephansi kwenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe exoxa leStudio 7 ecingweni eseInyathi. Abanini bamabhizimusi asathuthukayo bathi sebethole ulwazi olumqoka emhlanganweni osaqhubeka edolobheni lakoBulawayo obahlomisa ngendlela yokuthuthukisa amabhizimusi nxa kulezehlakalo ezingawachitha ezifana lomkhuhlane we-COVID-19 kumbe ukuqhamuka komlilo osekubangele ukuthi abanye balahlekelwe imisebenzi. Umhlangano lo osungulwe ngomvulo njalo ogqitshwa ngomgqibelo uqoqwe yikhansili yakoBulawayo imanyene lenhlanganiso ye-International Labour Organization Bulawayo Chamber of SMEs kanye logatsha lukahulumende olubona ngokuthuthukiswa kwamabhizimusi asakhulayo. Ukuze sizwe ukuthi abaphatheka kulo mhlangano bafundani, usithandekile Mhlanga oweStudio 7 uxoxele unkosazana Bakani Ncube, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ongomunye wabaphakulela abakulombuthano ulwazi.
I-training leyi sibafundise o sixoxisane ngokuthi ama-businesses abo bengawayenza njani ukuthi abe resilient, akwanisa ukuzimela ukuthi in times of ama-crises or ama-disasters bayakwanisa uku-adapta betshintshe or bebe lama-resolution or abangawayenza ukuthi inhlanganiso zabo or ama-businesses abo ame angahle adilike ngokuhlangana le nhlupho abahlangana lazo kuma-businesses abo. Esesikukhavile so far sixoxisane ngokuthi crisis leadership ukuthi in times of ama crises umuntu ongo leader kumele aziphathe njani, okumele abe lobudlelwano bani lama labantu izisebenzi zakhe alazo. Okunye sikhangelele sikhangelile ukuthi khona i staff izisebenzi zakho ku organization kumele urelate lazo njani kulendlela ezijene zokucommunicate labantu abakusebenzelayo, udlelwano bani omele libuyakhe labantu elisebenzelana ndawonye kulabantu esithi business ecosystem okulenhlanganiso ezoku business ecosystem ecosystem. Sibalisa inhlanganiso ezisi surrounding ama businesses ethu o abo abawenza njengama entrepreneurs. Ukuthi uzathola ukuthi business malimile, alimi umuntu esebenza yedwa. Zikhona ezinye inhlanganiso osebenza lazo direct or indirect. So uyabukhangela ukuthi ubone ukuthi labudlelana labo njani, ungaqinisa njani ubudlelwano in terms of crises or in terms of ama disasters or ama hazards. Kuyini ongakwenza ukubana lincedisane lonke elikusem ecosystem ukuthi ama businesses enu akwanise ukuzimela. Bazokhangela njalo i business resilience strategy u entrepreneur or usoma business ngamunye ngamunye. Esiyaqeda le training sikhangelele ukuthi omunye lomunye ebese le business resilience strategy se business lakhe, whether uyathengisa, uyathunga, uyabaza, uyabheka, kumele ebe le resilience strategy esimhlomisa ukuthi i company yakhe or i business yakhe ingama njani mabe fikelwa zingozi ezijiyeneyo, ama disasters ahlukahlukeneyo.
Ungathi linyathelo elihle yini leli elithethwe yikhansili entsha lohulumende, njalo libonisa ukuthi lizasebenza kuhle labo sesiya phambili?
Ye, linyathela elihle leli. Singakhangela kulabo COVID-19 abake babuya, abantu baba affected, abanye bahle babhazalala bangelisanga ukuthi behle bevuke bebuyele kubusiness. Sizakhangela njalo kuma disasters amaningi ayehlela abantu abazisebenzayo, ama business amancane, even lamakhulu. Amancane babe ngekho better prepared ukuthi bangathakla njani o bangakubamba njani ma sebethe bahlangana lo uhlupho olunjalo. So i training le iyancedisa kakhulu ukuthi abantu abakuma business sibehle bevuleke bebe lomqondo obanzi, bekhangele ngelihlo elibona khatshana not elibona eduze, ukuthi bebe better prepared ukuthi nxa kungaba lama disasters, nxa kungaba lama risk athile, behle bebe prepared ukuthi kungayenzakala lokhu, how will we respond, kungayenzakala lokhu sizadila lakho njani, kumbe siza kusolva njani, kumbe iliphi sizwe siyabe silufuna. Ikakhulu kathe singizakhangela imtize, kule mtize flea market eyatshayo, abantu labana baluza izinto eziningi kakhulu. Kungathi ngaba befundile behambe under this training, ukhona inzame ababe ngabe sebeyenzile o indlela kumbe ama strategies angavimbela o ayenga reducer impact ye hazard o disaster eyabayehlelayo. So i training le iqhakathekile kakhulu, iyahlomisa osoma bhizimusi ukuthi bekwanise ukuqhubekela phambili bekuma businesses abo, njalo bebe lemicijo eminingi engabancedisa ukuthi bezimele bame, ungaze kufikeni hlupho bani kodwa bekwanise ukuba bemile, bekwanise ukuqhubekela phambili, bebe lendlela eziningi abangazisebenzisa ukuthi ama businesses abo ame.
Lo ngunkosazana Bakani Ncube, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga owe Studio 7 ekoBulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Umnumzana Sengezo Chabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change oxotshise amalunga edala lephalamende lamakhansila ebandla leli, uthi kumele abakubandla le-TCCC bethule zwi ngoba kuningi azakwenza kulabo abafakwa ngumnumzana Nelson Chamisa labanye babo ezigabeni ezithiyeneyo kukhetho olwaqhutshwa ngoNcwabakazi. UChabangu ulobe incwadi eveza ukuthukuthela ephendula umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-TCCC esithu Siziba ngomunye walabo abazifaka kukhetho bejotshozelwa nguChamisa. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube uxoxe loSenator Khalipani Phukeni lomnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-TCCC. UPhukeni usungula lingxoxo.
Uzokwazi ukuthi izani siyikhupha nje siyikhuphela undlela ebusa ngakhona, akahambisani le-constitution. Isibuya ke yona i-CC, ma isibuya ayisela constitution, ayisela lutho nje, isi-operator from kupocket lomuntu nje. Ngavuke cabanga ukuthi bani bani seyilokhu seyikho lokho, ngavuke cabanga lokho sokuyikho khona lokho. Now yinkinga ke leyo babudube, yinkinga kithi esibuswayo lakubo futhi bona abantu be-CC. Into ekhona bazo enkantolo, and inkantolo izofika ibachithe ngoba izofuna i-constitution, kungabi le constitution. Manje ngoba nangu sengezo sele interim constitution, into ezoyenzeka ukuthi kungenzeka ukuthi inkantolo isebenze ngalokho okukhona, ngoba ma kungela constitution akulanto ezoguida inkantolo ukuthi iyenze isinqumo izosenza based on why. So unfortunately, TCCC izenzele lokho. enunga pera futhi into ekhulunywa nguyobaba uChabang ukuthi bafike ba impose kobulawayo labo ezinye indawo emathebeleni iyinto esilwa ngayo kakhulu angithi uyabona ukuthi yena sefika futhi ngaphethe ukuthi democracy sefika sedabula amaphepho okufayela labo babu professor Welish elo contact lo umuntu omnyama lo wafika wadabula lo wasefaka ushoko wasefaka umafa so khona lokho yiko kunye umuntu okubaxabalizana manje kuyacaca ke ukuthi iqembu abantu belikhangelela ukuthi lizoletha inguquko lizoletha idemocracy ingathi lalo futhi lenza njengezani ngoba into ayenze umayorship yobulawayo ukuthethe sefake ucontact ongumlungu bese kubuya udeputy bese thatha umuntu wakubo le emaswingo amfake bese fukenza the same thing futhi eVictoria Falls angithi yabona zonke lezi zinto yizo ezimvusele isavunguzane sonke lesesiphakama
mlalazi ungathi ngakhonoko akukhulela ubaba Phuke
bakhohlwa abantu ukuthi isidi la lezano endizano sivele siyayazi ukuthi ibehave ngaleyo ndlela ithi behave ngaleyo ndlela wena ubusuyinikeza iammunition ukuthi kuathake yikho sokwenzakele ukuthi izano can influence mina ngiyakholwa kathesi baba Phuke ngiza ngiprove wrong at a certain stage isandla semfene ngiyasibona and babone iopening ebikhona basebenza njengabantu bakithi abalambeleyo ukuthi babasebenze unfortunately abantu siyehlukana thina abanye sinje bese kade singavumelani lakho okwenzakalayo kodwa ke asingeke sisukume publicly sithi sesilwa lomnumzana uChamisa sisazi ukuthi sithe sikhulu kakhulu yizano ngoba kathesi iconclusion ukuthi uChabangu uncedisana lezano ukuthi ilwise uChamisa into ekhona esimgceke kodwa ke nxa sesianalyze politically uChamisa laye uhlale ibheya ikho eselenhlupho ezinto
baba Phukeni kunapho ke okhulunywa ubaba Mlalazi uthi ke kulesandla semfene la ngamphendula sithini khona
mana nginikeza something ngekuyazi wena ubaba uChabangu nguye owawina in terms of ama numbers ukuba ngu representative wemagwekwe lokhu ngikwazi kanjani lokho mina ngoba i constituency yangkhaya eThawu nguye owaye winile ukuthi ngiyokumela represent mana nginikeza enye example u honorable Mguni wasuka lo mama makhuphe bechiya ngale kuhlanyelo lwalo lungumoso babuya ngapha echiya nje eParliament ubengakatholi imota yakhe engakuthola ama 40,000 usefika ngapha usesuswa ephela daba dabala lapha kade esebenza khona kwathi uzofakwa ku PR postolas ngiyozongena lapha dukuduku sekhutshwe walahlelwa kude le balabo bantu bephakama ngama grievances abo sebeteza khonokho okwenzakalayo manje kulula ukuthi ma ungazi yonke le background ujike wena uthi kule zano e-involved of course izano angithi iyalwisana le triple C ingatholi opportunity vele kumele ilokhuze ithatha into eqakathekileyo ukuthi kathi masilwa lezano silwa lana asili lama individuals masilwa lezano silwa lobu zano manje into eclear kimi njengoba ngilanje ngukhalipan Phukeni ukuthi i-triple C yiyo manje esisenza into eyayenza salwa lezano e-implementa lokho kuzathiwa i-grand plan okuthi babuye emathebheleland bathatha amavoti abantu bemathebheleland babakhupha abantu bemathebheleland bese befaka abantu bemathebheleland in particular abantu abaphuma lobeleyo kumakhona uChabisa amakaranga kube yibo abasiphetheyo la thina bese siyabuka nje siqakeza izandla sijabule yiyo into esemqoka ngiyakwazi ukuthi manje abantu bemidia isikhathi eziningi lithi hayi lokhu i-tribalism akuna tribalism bakithi ma umuntu omdala ongangumama uChabalala lambona esesithole ekhala enyembezi esizukuhl
Siyabe sesilukuthila ugatsha into yama candidates iba ngumthelelo or year end result yento eyakufalwe ku ithathwe way before sifike entweni yama candidates uChamisa uyekelwe njani erana iparty as an individual abantu bangavoice kwakufanele vele kuqaleni either abantu bayachiyana lento yakhe asale lento yakhe azaziranela yona kumbe abantu badile layo singafiki entweni yokhetho
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi okubandla le TRC lo Senator Khalipani Pugeni bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Lingakhohlwa ke ukuthi uhlelo lwethu lwe live talk asihluzeni bomama luyalandela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutaba kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.